into njengale into emangalisayo kakhulu ukuthi abantu abanjengalabana babona phela bangabantu abaphuma besiyazolatshwa kwamanye amazwe bebuya besenza kanjalo, kodwa iqiniso likhona ukuthi impilo yabo bona ngokwabo abaphilayo. So into eyisimanga ukuthi kati kubangelwa kwenye ukuthi umuntu ma ebona impilo yakhe ingabanga kahle aqhubeke esebenza phambi kwabantu esento enjalala, angase isimanga sesenza ukuthi bangathathi umhlalaphansi baphumule nje bathiye lokhu, ngoba isikhathi sesiside esebenza umahadilwana sesiside isikhathi esebenze uhulumende. Obani ngangumuntu nje ocabanga ngawo uyathiya lokhu ngoba uyaziyangisisa nawe ngakho ukuthi akwezizanto ezinjengalezo phambi kwabantu.
Isikhathi esikhona kathesi sokuthi sizafika isikhathi sokubana umongameli Emmerson Mnangagwa achiye isikhundla ngoba amahlandla kamabili asenele, ubona engaphiwa yini isikhundla kuthi ekhanya engumuntu ozigulelayo?
Ama-chance okuthi akhokhayeliswe mancane kakhulu, loba nje ngaloba kuthiwa ngumuntu osithi uphilile uziphilele wona ama-chance angikhona abe mancane, ngoba iqiniso likhona ukuthi i-unit le abayenzayo ngo-1987 isehla ngothini oluyi-1. Umuntu omele akhokhe ilizwe uyakufana ukuthi abe yi-former member ye-ZANU PF, i-ZANU PF yakuqala yakudala kamgabi lana yama-80. Laba bantu ababuye bezojoyina i-ZANU PF bebuya kwi-Intercourt bevela kuZaphu, ungathi akubonakali ma ukuthi bangaliphatha ilizwe bangaliphiwa lawo mandla bangaphiwa odwa akhokhele ilizwe. Nakhona kathesize ngoba sizabe kukhuluma kakhulu ngokuthi uthi wengwa nguyomfana ntabe ngu-vice president, bese sithi-ke thina manje nge-scenariority ekhona uthi wengwa yes ungu-vice president kodwa-ke bathi bakhawuntalo ngu-president ma Mnangagwa ephuma, sesithi thina nge-scenariority ebikhona umahadi bephambi. So kuyisimako kanti kathi kubangelwa kuthi ilizwe ukuthiwe liphathwa ngabantu ababekuzanu kutika kudala kodwa kuthiwa kune-unit akhona. Angiboni leyo chance angayithola lesi kumelani lokuthi uphilile owakaphilayo, kodwa angeke bamphe leyo chance.
Manje ngokubona kwakho kuyaba kumele yini inkokheli enjengaye uMohadi iveze ukuthi hayi mina ngilesifo bani emphakathini njengasikubona kwenza kwamanye amazwe?
Ye, kufanele kwakanti akuveze ebantwini noma engakuvezanga kodwa achiye umsebenzi, kodwa-ke mayethe akuveze ebantwini bekungaba lula, ngoba sikhangele umuntu onjengothokozani Cooper engu-vice president ye-MTC veza khona ukuthi yena ulo mkhuhlane othile komhluphayo abantu bamsekela ngemthandazo bamsikala kulalokuyana, ngoba imikhuhlane yonke yadalwa phela lo ngabe umkhuhlane ozicazi noma umkhuhlane wani akaphumi egcekeni athithi nginalokhu yikho kungihluphayo, ngoba abantu bakubona bakwazi bantu abantu uhluhlwa kuyilo fana lo Mnangagwa njela kulo mkhuhlane anawo lo thiwe nga bonke boyi-3 abantu abantu akekho phakathi kwabo ophilileyo. Uthiwe ngeiminwe yakhe yavuvuka iyesabeka uMnangagwa la ulokunye okungadanguziseki ngaye bonke baya